Sokuyizika disendaba ku VOA indebele.
Amachono zihlobo siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba esiphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza kuse Washington DC. Walamukela ku Studio 7 ngolwesithathu mhla ka 6 kuMbimbitho 2019. Usithandekile Mhlanga endabeni zethu namhlanje. Umkhokheli webandla le-MDC uMnumzana Nelson Chamisa uthi vele kabethuki ngemizamo yebandla le-ZANU-PF yokungenela kukhetho lwabo emhlanganweni we-Congress. Umkhokheli we-ZANU-PF njalo engumongameli welizwe uMnumzana Emmerson Mnangagwa namuhla udilize ingatsha zebandla lakhe eHarare lakoBulawayo. Bakhala ezimathonsi abeZimbabwe kwele South Africa kulandela imfa kaMnumzana Zwelibanzi Gumede obeyinduna yamaNdebele kulelo lizwe njalo engusomabhizimusi odumileyo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo weStudio 7. Kheli webandla eliphikisayo ele-MDC uMnumzana Nelson Chamisa uthi vele ibandla lakhe alisoze lithuse luhlelo olubikwa luthathwa libandla le-ZANU-PF lokubuthanisa imali yokuthenga amalunga ebandla le-MDC ukuthi aphazamise izifiso zebandla kukhetho emhlanganweni we-Congress okhangelele ukwenziwa ngenyanga kaNkwenkwezi. UGibson Pepe usethulela lolu dama ngokugcweleyo eseHarare.
Lokhu kuza ngemva kwembiko ekhomba ukuthi ibandla le-ZANU-PF likhanya lifuna ukubhadala labo abazakhetha ukuthi basekele ozancintisa isikhundla sokuba umkhokheli. Abaningi becabangela ukuthi unobhala jikelele webandla uMnumzana Douglas Monzora. Ekhuluma lentatheli zindaba esigodlweni se-MDC iMorgan Tsvangirai House namhlanje, umkhokheli waleli bandla uMnumzana Nelson Chamisa uthe ibandla le-MDC alisoze lilandele izizo ze-ZANU-PF ngokuthanda imali ngoba besazi abakufunayo.
They can set funds, they can set whatever. We are not interested in that. What we want in this country is to make sure that we resolve the national crisis.
Zingazi bebeke imali enganani yokuyenga abanye bethu. Thina lokhu asilandaba lakho. Esikufunayo ukuthi silungizise inkinga ilizwe libhekane lazo. Abantu abaku-MDC abahlanu bayakwazi abakufunayo njalo bahlonipha inkokheliza. Lakho liyazibonela ukuthi inkokhelezi lapha silokuqhuba. Ngakho-ke asesabi konke abangafuna ukusilinga ngako. Kodwa esingakufuniyo ukuthi babuye le mali yokufuna ukusixabanisa ngoba lokhu akusoze kusebenze.
UChamisa uqhubeke ethi ibandla leli lizaqhubekela phambili ngokhetho lwalo, kodwa wengezelela esithi bamangele ngendlela ibandla le-ZANU-PF elikhanya liphatheke ngokwenzakala ebandleni labo. Uphinde wathi inkokheli ezifuna ukuncintisa kulolo khetho kuzafanele ziqale zikhethwe eziqintini zonke zelizwe zingakayi kumncintiswano welizwe lonke owe-National Congress njengalokhu okuthiwe yisisekelo sombuso webandla. Lokhu kugcizelelwe umsekeli kamkhokheli walelo bandla uProfessor Hoshman Ncube naye obekhona emhlanganweni lo. UNcube uthe inkokheli zonke ezifisa ukuncintisa kuzikhundla ezijeneyo zebandla le-MDC kuzamele zilandele lokho okuthiwe isisekelo sombuso walelo bandla okuyikuqala ngokukhethwa eziqintini.
Thina njengabakhokheli kasizikhethi, kasizinominethi, siyamelela amaprovinsi ukuthi anominethe. Kodwa singakafiki kuma-nomination upresident besithi yenana kumele siqale sihambe sekwenza i-Congress kubranchi, senze i-Congress kuwadi, kudistrict, kuprovinsi.
Lomhlangano uza ngemva kokuba kubikwa sekulokungezwani phakathi kwenye inkokheli efuna ukuncintisa kusikhundla sobukhokheli. kodwa uNcube uthe akula kudonselana njengalokhu okukhulunywa ngabanye ngoba umumo kade usemhlanganweni we-standing committee ubumuhle kabi kungela ngxabano njalo inkokheli zonke zivumelane emhlanganweni lo ukuthi zizancintisana ngendlela engela kuxabana.
Kakube yidemokrasi esiyaziyo, nxa ekhona omunye efuna ukuba ngupresident bazamnominata, asimeleleni sonke ukunominata. Athi sikuvumelene konke khonokho, akulo phikisana lapho ngoba ikho kubhaliweyo.
Kodwa ingcwethiko zombusazwe uMnumzana Thembisani Tunkagwa uthi kubuhlungu ukuthi ibandla eliwe lithembisa umbuso kaZulu likhanya lizihluleka ukwenza ukhetho oluhlanzekileyo olubonakala ngokuthukwa kwalabo abafisa ukuncintisa ubukhokheli balelo bandla. Lokhu uMnumzana Mtunkagwa uthi wenza kusale sokungasela mehluko phakathi kwebandla le-MDC nele-ZANU-PF.
Okwenzakala kubandla le-MDC kubuhlungu kodwa kwenzima. Kulo kuxokozela kukamonzira lo Chamisa. Ukubona kwami alibana kumbeni ukuthi uMonzira kumbeni uyathukwa kumbeni kunjani. Kodwa-ke ma kade kuyaya ku-Congress kuyaba le-decision ye-leadership ukubona kwami.
Uhlangothi lwabatsha kanye lolwabesifazana lwaleli bandla soluveze usekelo lwalo kuChamisa. Kufunakala isigaba esisodwa nje kuphela ukuthi siqambe igama lomuntu ukuze angene kukhetho. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguGibson Bebe.
Kheli webandla leZANU-PF njalo engumongameli welizwe uMnumzana Emmerson Mnangagwa lamhla udilize ingatsha zebandla lakhe eHarare lakoBulawayo. Isikhulumeli seZANU-PF uMnumzana Simon Khayamoyo uthi bazakhetha inkokheli entsha emadolobheni omabili kunsuku ezilandelayo. Lanxa uMoyo esithi uMnangagwa udilize ingatsha lezi ngenjongo yokuqinisa ibandla lakhe, abanye bathi engabe enze lokhu ngoba kulokucabangelana lokulwisana obekukhona. Esigabeni seHarare bekulokulwisana phakathi kwenkokheli yeZANU-PF okubangele ukunqolongwa kowake waba ngumsekeli kamphathintambo wezemali uMnumzana Terence Mokope ukuze athonisiswe phezu kwamacala agoqela elokweyisa iziphathamandla zebandla. Ukuhlaziya lolu daba uNtungabeni Nkomo weStudio 7 uxoxe lengcwethi kwezombusazwe uMnumzana Zenzele Ndebele.
Uzananzelela ukuthi kona ibandla leZANU-PF livele lihlala lilenkinga lama structures abo nxa sikhangele iBulawayo leHarare, ngoba kulapho abangela faki usekelo eliningi kakhulu edrobheni. So kuyabahlupha isikhathi esiningi. Uzananzela futhi koBulawayo uchairman weprovince leyi uCaristus Ndlovu ubhubhile ngiwasithiya ngamalanga adluleyo nje, I think kulama weeks or so. So akula chairperson, so bona ngani bahle bathatha i-opportunity ukuthi bekulungise khona. Kubusukhangele ukuthi eHarare lanamuhla balokhu bengakakhethi esingathi ngu-resident minister, u-provincial minister eHarare laphana akakho kwakathesi owakumele ukuthi ngawo wakhethwa la last year ngo-August ngemva kwama-elections. So kuyathengisela ukuthi bale problem probably bazama ukuthi belungise bechole abantu abangabafaka abangenza mhlawumbe becabangele ukuthi bangaba lesekelo nxa kuyiwa kuma-election lapha bezame bethole kumbe amakhansili amabili amathathu.
Kungaba kuyikulwisana yini mhlawumbe okukhona kuZANU-PF okwenze uMnangagwa wathatha leli nyathelo?
Ibandla leZANU livele alikahlaliseki kuhle ngemva kwekhuu eyenzakala ngoNovemba 2017 laphana. So uzananzela ukuthi into zama-factions lezi zabo-G40 zilokhu zikhona khonaphana. So zitholakala kakhulu eHarare, zitholakala kakhulu koBulawayo. Ngemva kwekhulu laphana kwaba lokuxega okuningi kakhulu nento iZANU yasala ingagcinanga eHarare lakoBulawayo ngenxa yokuthi ama-structures la abantu abakhona abaningi baxothwa, abanye baphuma, abanye babaleka. So kule problem ikakhulu nxa ukhangela iZANU kuma-structures ona lawa. I-factionalism vele iqalisa eHarare lakoBulawayo ibisisiya kwezinye indawo. So uMnangagwa kathi sikajahanga akula khetho eliseduze, i-Congress is 5 years from now. So ulaso isikhathi sokuthi angazama ukuthi ebumbe ama-structures aqinileyo eHarare lakoBulawayo.
Lo uMnumzana Zenzele Ndebele, ingcwethi wezombusazwe, sixoxelaye ekoBulawayo.
Okay. uyazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo 6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimxoxo esipeni lantambama magagasi ethu athi 909 medium wave ku short wave 4930 6065 15460 lagu 13860 kilohertz.
Elebhilithane lithi liphatheke kubi ngokubotshwa kwabalwela amalungelo oluntu labameli be-MDC edale lephalamende khona okuqhubekayo. Embikweni awethule namhla umphathintambo obona ubudlelwano bebhilithane lamazwe e-Afrika unkosikazi Harriet Baldwin uxwayise uhulumende weZimbabwe ukuthi alondoloze amalungelo oluntu njalo ahloniphe imithetho yelizwe. Ngakolunye uhlangothi umphathintambo obona ubudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe umnumzana Sifosiso Moyo laye wethule umbiko esola elemelika lomanyano we-European Union ngokuqhelisa izijeziso zenotho ezetheswa iziphathamandla zebandla lezanu-PF ngamazwela. Umoyo uthe uhulumende weZimbabwe usewahlonipha amalungelo oluntu kukanti njalo selethe inguquko eningi kundaba zombuso okhululekileyo. Ukuhlaziya udaba lwezijeziso lolu untungameli Inkomo uxoxe lengcwethi kwezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube.
Yebo ngomlomo ziningi iminingi imizamo ayenzayo uhulumende weZimbabwe ukuba ubudlelwane leMelika labo EU namanye amazwe abeke izijeziso zenotho ukube ubudlelwane bakhona bube ngcono kususwe izijeziso zenotho. Lokho njengoba ngisitsho kwande emlonyeni kwande ekukhulumeni kodwa ezenzweni hhayi kakwandanga kangako. Lokho bekhuluma okunye benze okunye bakhuluma okunye benze okunye amalungelo abantu bayakhuluma ngokuthi bazahlonipha bayakhuluma ngokuthi bazalandela umthetho wesisekelo weZimbabwe bakhuluma ngokuthi bazalandela ukuhlonishwa kwemithetho yeZimbabwe kodwa nxa sekusive kwenzeni sibona ukuhlukuluzwa abantu ngendlela eyisimangaliso sibona kubulawa abantu sibona kubotshwa abantu abalembono ephikisayo sibona amapholisa lokhu eziphatha ngaleya ndlela eziphatha ngakhona ngaphansi kwamgabe. Ngakho ke akulanto ayenza uhulumende weZimbabwe ngapha elizweni ukuthi kube lenguquko uyakhuluma ngakho kuphela kodwa kuyacaca ukuthi amanye azokasoze akuthathe kuyinguqu ukukhuluma ungenzanga kuyinto ke okufanele ukuthi uhulumende weZimbabwe akuzwise khona lokho ukuthi kudingeka izenzo kuye hayi ukukhuluma izenzo ezihambisana lokuthi kuhlonishwe abantu beZimbabwe.
Kodwa isikhulumeli seZanu PF umnumzana Simon Kaya Moyo uthi sebelethe inguquko enengi kundaba zokuhlonitshwa kwamalungelo kanti njalo la kundaba zokhetho sebelethe inguquko ebangele ukuthi ukhetho olwedluleyo lube ngolukhululekileyo.
Amalungelo abantu lokhu engakahlonitshwa ngendlela epheleleyo, isisekelo sombuso lokhu esingakahlonitshwa ngendlela epheleleyo, imithetho emidala liyana ehlukuluza abantu, ehlukuluza amalungelo abantu, evimbela abantu ukuthi bakhululeke benze ipolitiki ngendlela abayifuna ngakhona, babambe imihlangano ngendlela abayifuna ngakhona, batoyitoye bahlale ngkhaya ngendlela abafuna ngakhona, ilokhu engakaguqulwa ukuba ihambisane nalokho okubhalwe kusisekelo sombuso.
Lo ngumnumzana Efidlela Ncube ingcwethi ecubungulayo ezombusazwe sixoxelaye ekobulawayo. Ukusenjalo amazwi kamphathintambo kahulumende obona ngobudlelwano lamanye amazwe umnumzana Sifosiso Moyo agcizelelwe ngumabhalane omkhulu kugatsha olufanayo umnumzana James Manzou obemele ekhuluma lekomiti yedale lephalamende ebona ngobudlelwano lamanye amazwe. Umnumzana Manso uthi uhulumende uzaqhubeka ngemizamo yokuthi izijeziso zenotho azetheswa ngelemelika kanye lomanyano we-European Union zesule ngoba esithi ngezoncindezelo. Uthi kulequla eliza elizweni kunyanga ezimbalwa okungamanye amalungiselelo awokuthi eleZimbabwe lingene kunhlanganiso ye-Commonwealth. Ukuze sihlaziye lolu daba sixoxe lomnumzana Richard Mahomva yena ingcwethi ecubungula ezombusazwe yena othi kufanele uhulumende weZimbabwe alwisane lezijeziso zenotho ngoba azikho emthethweni.
I-charter ye-United Nations iyenza ukuthi amazwe engahlukumezi amanye amazwe ngokuletha ama-sanctions. Imithetho ye-United Nations ayivumeli ukuthi elinye ilizwe liphe elinye ilizwe ama-sanctions. Yikho-ke uhulumende waseZimbabwe ulelungelo lokusola la ama-sanctions ngoba angaphandle kwama-provisions awe-United Nations eliyiyo ekhangele ezombusazwe womhlaba wonke jikelele.
Sesikhangela zona iziqondiso zeMelika uluhlu loluyane lokuthi belandele lokhu lalokhu lalokhu.
Okuningi kwalandela ungakhangela kuma-elections indaba ezifanana lokuthi ballot elalifunwa ngamabandla aphikisayo ungakhangela le ndaba yokuthi imedia ibe lokukhululeka khona lokhu siyakubona kwenziwa akuzange kube lobudlwangudlwangu obabubangelwayo nguhulumende obusayo. Yikho-ke okuningi sesikwenzile kodwa sesibona thina njengezizalwane zeZimbabwe ukuthi ukuqhubeka silokhu sincwetshwa kanje yindlela yokukhomba ukuthi uhulumende weMelika ulabanye abone ngazani yibo okufuze bebe bethethe. Yikho-ke uzahlukumeza uhulumende okhona ukuthi eqhubeke ukuthi beqhubeke begcwalise izifiso zamabandla aphikisayo. Akusikho ukuthi izinto azikantshintshi ngoba singathi konke akukantshintshi siyabe siqamba amanga ngoba i-new dispensation ubuye lokuntshintsha okuthile kwezombusazwe eZimbabwe.
Kodwa abanye bathi abantu lokhu bebulawa, abanye bebotshwa mahlayana, kunjalo abanye amalungelo abo sephulo.
Kulapho esabona khona kusiba lobudlwangudlwangu buka 1 August lapho esabona khona ezinye ingatsha eziphikisayo ezibambane lama NGOs zimanyana ukuthi kube lobudlwangudlwangu buka 24 January. Yikho-ke lokhu kuphindi uhulumende indlela aphendula ngakho kuyenziwa nguhulumende wonke nje emhlabeni jikelele ukuthi abantu bengayenzi ubudlwangudlwangu. Uhulumende esikhathini esiningi uyasebenzisa izikhali ayisonto entsha eZimbabwe sokwenzakala emazweni amaningi njalo bona laba abesenza ubudlwangudlwangu bakwenza becabanga ukuthi kwakungasoze kwenziwe lutho kodwa uhulumende wabona kulungile ukuthi encindezele umona ongaba khona. Yikho-ke asonto entsha kuyenzakala zonke indawo kodwa izigilamkhuba labanye abangafuna ukuhluza izinto kakhulu bayagijima ngokuthi amalungelo abantu ayephulwa.
Lo ngumnumzana Richard Mahomva ingcwethi ecubungula ezombusazwe sixoxelaye eseHarare. Ngiyalandela uhlelo lwe-Life Talk namhlanje iku-Diaspora Forum lapho esihlaziya imizamo kahulumende yokudinga uncedo emazweni ngesikhathi amanye amazwe esola uhulumende ngokwephula ilungelo loluntu. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Idale lebandla lama-Democrats ele-House of Representatives ele-Melika lithi lifuna ukususa umongameli esihlalweni ngokucubungula indlela asebenzisa ngayo imali lokuthi engabe wasebenzelana lohulumende wele-Russia kukhetho lomnyaka ka-2016. Kodwa usomlomo waleli dale uNancy Pelosi uthi kumele balimuke ngodaba lolu. Izisebenzi zendizamtshina kwele Kenya zikhalale umsebenzi okubangele ukuthi indizamtshina eziphapha elizweni leli zingenelisi ukungena kulelo lizwe. Bakhala ezimathonsi abeZimbabwe kwele South Africa kulandela imfa kamnumzana Zwelibanzi Gumede obeyinduna yamaNdebele kwele South Africa njalo engusomabhizimusi odumileyo. UGumede utshone izolo ngemva kokugula okwesikhatshana. UBenedict Mhlapho usipha lolu daba eseJohannesburg khonale kwele South Africa.
Langa lezo akuhlanga lungehlanga. Langamazwe abeZimbabwe kule South Africa ikakhulu abakwele maNdebeleni abavusane ngawo lamhlanje kulandela ukwedlula emhlabeni kamuyi uGumede. Isikhulumeli semuli yakoGumede umnumzana Ngabuto Mabhena uthe basele bengelamathe njengemuli.
Ubaba uGumede usuke izolo ntambama ngo-9 lapha asebenzela khona nowabuya ngkhaya, wahlala wazibukela i-television wasezithi akezwa kahle bamlayithele yitha, wasecela futhi ukuthi bamse sibhedlela. Ekufikeni kwakhe esibhedlela kulapho afike waphelela khona. Thina-ke njengemuli yakoGumede sibuhlungu kakhulu.
Okhulume emele inhlanganiso yabalobi bakithi uNkosazana Mercy Mbundla uthi bonke abavela komthwakazi balahlekelwe kakhulu.
Sizizwa selelangeni kakhulu ngokuthiwa ngubaba, ubaba uGumede, ubaba wesizwe, ubaba obelothando, ubaba obe ehlanganisa nje zonke ingane zakhe, abantu abakhe, ube eyi-father figure.
Le yinto egcizelelwa lilunga lezaphu umnumzana Kanisha Singala.
Sesilahlekelwe ngumuntu okade eyinsika yokubambana kwethu singabantu sise-South Africa. Ibiyindoda engumuntu njalo futhi ukuthi noma kade udinga ina kade ukudinga kade kwazi ukuthi akusize kulokho khona kukusiza noma kuxhumanisela abantu abakusizayo. So sithe emndenini wakoGumede hayi aluhlanga lungehlanga.
Umnumzana Mlungisi Jabalala laye uyakugcizelela lokho.
Abaluba kithi laphana bebhala izingwalo belesandla edesifaka, abaculi bakithi bakamasikanda becula laphana belesandla kikho efaka, ebekwazi ukuthi uyahambela wonke umuntu lomuntu egula esesibhedlela. Yisho esagcina sesimkhethile, sagcina simenza induna yethu yokuthi lapho sile nkinga sizagijima siyekhona siyebika.
Kanti-ke lo mnumzana Abita Malinga owenhlanganiso yenqama uvumelana laye.
Kungabe mhlawumbe imicimbi ubaba uGumede ubeba khona, kungabe mhlawumbe yila ade kushishewe khona. Uma ubaba uGumede eyazisiwe ube ngumuntu ade sondela kakhulu, ube ngumuntu ade shesha phakamimpela ma ezwile ukuthi isizwe mhlawumbe umndeni othile, mhlawumbe nje okuthile okuhlangena nomthwakazi kuwenzeka kuphi, ubaba uGumede ube ngumuntu ade phakama kakhulu.
Omunye wababona ukusebenza kwezinduna eJohannesburg uNkosazana Thandekile Khanyile uthi umuyi uzasale khunjulwa ngitsho la izizalwane zakwele South Africa.
Sisebenzile nakuwusihlalo usekela sihlalo ubaba uGumede weprovinsi ey'nduneni zonke zaseGauteng, ubemele iy'nduna zakwabula abantu bakwabulawayo okungabantu abahambane nkosumzilikazi besuka kwaZulu beya kwabulawayo eZimbabwe wafika kwaBulawayo. Ubevuselela kabantu bakwabulawayo ekuthenini bangabulawa bakwazi ukukhululeka ezweni abakulo.
Le yinto egcizelelwa isizalwane sakwele South Africa oziveze kuphela ngokuthi ngumama uMazibuko.
Ubaba uGumede ngimazi njengobaba okhululekile, ubaba onosizo kakhulu emphakathini, ubaba bengabhekeleli umuntu phansi ohluphekile, ubesiza noma ubani.
Umuyi uthiye abantwana lomkakhe kade abemuli bathi amalungiselelo omngcwabo azakwaziswa ngokuya kwesikhathi. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa, ngingu-Benedictine Shapo.
Udubo lokwabela izakhamizi amanzi amalutshwana luqhubekela phambili edolobheni lakoBulawayo lapho abahlali abaphila nzima lanxa ikhansili isithembise ukuthi isebenza gadalala ukuthi bethole amanzi alingeneyo njengensukwini. U-Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo ekhonale koBulawayo.
Ukugavunwa kwamanzi okwamalanga amathathu ngeviki ikhansili yedolobho lakoBulawayo sekuthiye izakhamizi zingazi ukuba ziyophuma nini kulolu dubo. Lokhu kwenzakala izulu lingananga ngemfanelo okubangele ukuba amadamu atholisa uzulu amanzi angatholi amanzi eneleyo lanxa ikhansili isithi udubo olukhona okwamanje alubangelwa inani lamanzi emadamu kodwa imitshina yokumpompa amanzi. UNkosikazi Agnes Ndlovu uchaza udubo ababhekane lalo ngokusilela kwamanzi.
Udubo lwamanzi bonke abantu bayakhala ngalo, kuhlala emathoyilethi ungaflashwanga amalanga athize ama-3 days, ebuya khonapho siyakhelela but asikwanisi izinto zokukhelela yizo ezishodayo.
Unkosazana Solani Mangena laye ukhala ngokusilela kwamanzi ethi kubaphilisa nzima.
Hayi, inkinga yamanzi khona sibili. Amanzi lawa ahamba 3 days asihlukumeza. Ngoba hey, sicina sikwesikhathi ahamba bengasitshelanga lokuthi ahamba. Sithola ukuthi sabe singaphilanga, yiproblem esibhekana.
Usomlomo wekhansili edolobho lakobulawayo unkosikazi Nesisa Mpofu uthi bayazama baphakathi kokulungisa impompi zamanzi ezibangele ukuba bagavunele uzulu amanzi.
Amanzi edolobheni siyananzelela ukuthi lezi nsuku ezedluleyo sibe le-water shedding. Esicela ukuchazisa ukuthi i-water shedding le i-temporary. Siyananzelela zakhamizi ukuthi amanzi akhona emadamu akhona up to about 59%. Kodwa okwenzekileyo ukuthi kube lama-challenges e-pumping. Kwaba lama-faults kuma-booster pumps asevisa inyankuni lemzingwane. Esa kunanzelelayo ukuthi ezinye izinto ezifunakalayo ebengazitholi lapha elizweni. So ubezidinga and asekwenzile ukuthi within the next few weeks uzabe seqedile iprogram le.
Iningi lezakhamizi likha amanzi ezikotshweni eziduze lamakhaya. Ikhansili sithembise uzulu ukuba baphakathi kokulungisa konke okufileyo okubangele ukuba kube lokugavunwa kwamanzi okwamahola angamashumi amane lasificamine mibili ngeviki. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
I'm sorry, I didn't mean to hurt you. I won't be the same again. Now I have learned a lesson. Oh, dear, yes, I've been there too. I never thought I'd see it again. Now I have learned a lesson.
Kodwa uhlelo lwethu lanamhlanje wathi sikhangele ezinye izindaba ebezikhokhela. Umkhokheli webandla leMDC uMnumzana Nesenchamisa uthi abethuki ngemizamo yebandla leZANU-PF yokungenela kukhetho lwabo phambi emhlanganweni weCongress. umkhokheli weZANU-PF njalo ngumongameli welizwe uMnumzana Emmerson Mnangagwa usedilize ingatsha zebandla lakhe eHarare lebulawayo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.